Inhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakunanzelela ukuthi kokukhulunywa iWorld Food Program kuliqiniso ezigabeni ezishiyeneyo kakhulu zakobulawayo. Nanzelela ukuthi edolobheni abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke njengoba besukulockdown abantu imisebenzi yabo ibimile. Abanye bayazithengisela, abanye ngabatshayeli bezimota ezilokhu zimisiwe lakhathesi. So khonokuyana bekwenza ukuthi izindlu lezo ezithembela abo bantu abasebenza leyo msebenzi zibe yizo ezingenelwa kakhulu yindlala. Indlala abantu abaningi abananzeleli ukuthi ingenela phose 70% kusika ku-80% yabantu abahlale emadolobheni. Ngenxa yokuthi emadolobheni kuzudle kumele ube lemali yokuthenga. Ngokunjalo ke siyakunanzelela siyinhlanganisa ukuthi i-lockdown ilethe uhlupho olukhulu kakhulu, imisebenzi yabantu imile, abanye lakhathesi lokhu bengavunyelwa ukuthi basebenze njengoba ngingafaka umzekeliso wabantu abasebenzisa izimoto ezingathi ngamakhombi. Loko sokwangena khona ozuku kwamabhasi labozuku lawa amakhombi lawa amadizili.
I-World Food Program ithi iyasebenza lohulumende ukuncedisa abantu abasemadolobheni ngokudla. Liyake lizibone lezi inhlelo njalo ziphathisa abanjani.
Inhlanganiso ezezakhamizi kakujayelekanga ukuthi uhulumende ayehle athintane lazo. Lanxa kuyizo nje ezilolwazi lokuthi laphana kumiso, laphana kumiso. So nxa kuyukuthi iprogram ibuya lohulumende uyabe yehlisa ngeministry yonane ye-social welfare kusehla kusiya phansi kuze kuthathe bantwana abaku-ground. Kodwa kokuvamileyo ukuthi kwesinye isikhathi kufike sokuthola abantu awungamelanga bathole. Kumbe nxa kuyukuthi siyabala amanye izitobhi yakuthola ukuthi kuye kwaphuma ku-chronic kuvele ukuthi kulabanye abantu abasebenzayo asebethe babhenefita kuhlelo lukahulumende lokuncedisa laba abantu abadubekileyo ngalesi sikhathi besiku-lockdown sin. So ngokunjalo-ke lalonalolu hlelo lwe-World Food Program nakusenziwa i-baseline besingathi kucutshungulwa laba abantu okumele bathole uncedo. Sungafica ukuthi bakhona abalutholayo awungamelanga baluthole. Kube sokufithi-ke laba abantu okumele baluthole bangalutholi. Ngoba siyakwazi ukuthi kulezi muli ezigcinwa ngabantwana bebodwa esingathi ngama-childhood homes. Kube lezi muli ezigcinwe izalukazi lamaxhegu. Zona eziyana izimuli okumele ziqakathekiswe kulandela-ke lezo futhi ezikhangelwe ngabafelokazi abangasebenziyo. Laba abafelwa abangasebenziyo. Sikhangela ukuthi umuntu lo kumele ancediswe kakhulu. Lalaba abangabe begogekile kodwa belezi muli. Kodwa ungakunanzelela-ke nxa sokuthe kwafika uncedo lokudla. Labona laba abadla nsuku zonke babagcina bephambili besiyathola lokho kudla. Kube sokufithi-ke laba abangenelisiyo njalo abafuna ukudla ngokweqiniso bagcina beswele. Siyakhuthaza njalo ukuthi inhlanganiso ezinjengabo-World Food Program masezibuya kusasa zizame ukukhangela izinhlanganiso ezikhangela kakhulu abantu ama-residence associations ngoba yibo abakwaziyo, yibo abaleqiniso, bayasebenza ndawonye labo zibuthe be-identify abantu abangathola uncedo.